ukuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe kanye lamazwe abalisa iBurkina Faso leMali yiwo avota isekela eleRussia kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Ngakho-ke eleRussia seliphathise eleZimbabwe ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukunikeza ilizwe amabele lendizamtshina zohlobo lwama-helicopter lolunye uncedo olutshiyeneyo. Kulabantu abafika amakhulu ayi-2,600 asebezaqala ukufunda ulimi lwesiRussia ekolishini le-University of Zimbabwe. Kulabanye njalo abafunda lolu ulimi ebulenjini kungenambadalo. Abanye bayakusula lokhu besithi kufana lesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho ababefundisa uZulu isiNgisi ukuze bagcilazwe lula. Kodwa abebandla elibusayo lezinye ingcwethi bathi eleRussia lifuna ukuba eleZimbabwe lisebenzise ulimi lwalo ukuze amazwe la enelise ukuqhuba amabhizimusi lula. Okhokhela ikolishi le-University of Zimbabwe uSichitha Mfundo Pho Mafumo utshele iStudio 7 ukuba ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leRussia kusezingeni eliphezulu esithi abantwana sebefunda ulimi lweRussia.
I-University yeZimbabwe silobelane izivumelwano lama-University aweRussia, Belarus lamanye amazwe. Ama-University aweRussia azancedisa kwezemfundo yethu, njalo uma sifunda ulimi lwabo sizakwamukela indlela abenza ngayo.
Amazwi la aqiniswe ngummeli weRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnikov othi eleRussia liqakathekisa ubudlelwano leZimbabwe ngesikhathi impi yalo le-Ukraine ivutha amalangabi.
Opportunities for our interaction.
Sifuna ukuba sisebenze sonke endaweni ezehlukeneyo. Ngizawuya e-University of Zimbabwe lapho sivula ukufunda kwendimi zeRussia. Siyathaba ukuba sesivunyelwe ukuba kufundwe indimi zeRussia.
Ingcwethi kundaba zobudlelwano bamazwe osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi eleRussia likhangele eleZimbabwe njengomngane, njalo ubungane lobu buyabonakala kundaba zamasiko.
Kodwa kathesi nje lesi sikhangele ngayo isikhathi esiyiso kathesi, amazwe la amakhulu la kuthiwa ama-P5 ama-super powers laba, uRussia, America, France, UK, China, balwisana basemncintiswaneni okubutha amazwe amancane elingaphansi kwamaphiko abo. Ukuzabe ngamazwe awo lapho abathengisela khona i-technology yabo, abathengisela khona impahla zabo ezijiphileyo, abalahlela khona impahla zabo ezindala. So lalapho abagebha khona igolide elijiphileyo, iminotho yonke, izisimbi zonke ziyenjwayo ezijiphileyo.
Ingcwethi esebenza ukundaba zokuzwelana kwamazwe ephansi kwenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network ngumnumzana Ted Ncube ngesizwe imbono yakhe.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi beZimbabwe bafunde ukukhuluma isiRussian, ngoba ungakhangela iRussia ngumngane omkhulu leZimbabwe. iRussia isincedise kakhulu endaweni eziningi, but ungakhangela iRussia namuhla, iRussia iyalida in terms of izinto ezinjengabo technology. Ungakhangela izinto ezinjengabo rocket science, ukhangele abo artificial intelligence, ukhangele abo robotics, ukhangele nje inhlangothi ezijetshiyeneyo eze e-technology, iRussia iyalida iphambili. Ikhompyutha lama-countries anjengabo China, ikhompyutha lama-countries anjengabo United States of America.
Uhulumende uthi kuqakathekile ubudlelwano lamanye amazwe afana neRussia lanxa kulempi. Lokhu kuthiwe isiphathamandla sikahulumende ukundaba zokuthula kwemibiko. Umnumzana Richard Mahomva.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke okungabe kuhlelwe umbiko wakwethu leyo lamhla ukho mutsha.
Omunye ofunda ekolishini le-University of Zimbabwe uSikholiwe Ndlovu uthi ukufunda ngolimi lweRussia wamncedisa ukuze enelise ukwenza ibhizimusi.
Ukufunda ulimi lwamanye amazwe kuqakathekile kakhulu ngoba kuyancedisa ukuvula amathuba emsebenzi nxa ilizwe lelo olilolimi osulufundile kungaba nemisebenzi khona kulolu ukuthi uthole ukusebenza. Okwesibili ukuthi kuyancedisa nxa ungumuntu ovakatshileyo kuleyo ndawo, uyabe usenelisa ukuxoxisana labantu wena leyo ndawo. Ukuxoxisana labantu kuyasisiza ukuthi sibekwazi ukuthi bangobani.
Impi yakwele Russia lele Ukraine yaqala ngomnyaka 2014 yathula okweminyaka embalwa, yasivuka njalo ngomnyaka ka-2022. Amazwe amaningi abantu ele Melika lawo manyano we-NATO asekela ele Ukraine. Malutshwane kakhulu amazwe asekela ele Russia. Ngesikhathi sempi yenkululeko ele Russia laphatheka kakhulu amabutho eviyo leZipra ekulwisaneni namabutho abahuquluzi be-NATO. Ngimele isitudio 7 Harare, ngimlandela uNdlovu.